Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe?
Indaba yokubhikisha kwe-EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe, mbona ngathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba.
Umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera uthi umfanekiso we-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isiza kusakazwa kuliviki.
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani, kuza ngokuthi bagqoke liphi ibhatshi lezepolitiki, inqabe kuzani uPF, kuza ngokuthi bakuyiphi faction.
Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 ababulawa baphoselwa egodini linye etholotsho ngamasotsha egugurawundi siveze ukufuthelana okulokhe kukhona ngalolu daba.
Sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduze. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Izolo indawo eziningi kwele South Africa bezivaliwe, njalo kwaba labantu abaningi ezitaladeni betshengisela ngokuthula. Akuzange kube lo msindo njengalokhu kade kucatshangelwa. Kuthi kwele Kenya lakho bekulokutshengisela kumanyano wamabandla aphikisayo izolo. Umkhokheli walumanyano umnumzana Raila Odinga labalandeli bakhe bavinjwe ngamapholisa lamasotsha ukuya esigodleni sikamongameli William Ruto. U-Odinga lamanye amabandla bathi uRuto kasuke esikhundleni ngoba esehluleka ukubusa kulandela ukuqansa kwentengo ezitolo mahlayana. Kwele Tunisia lakho izolo abaphikisayo badibane lamapholisa balwisana ngoba bephule umthetho othi akusavunyelwa ukubuthana kulelo lizwe lokutshengisela. Ibandla le-EFF lithi lizaqhubeka litshengisela aze achiye umbuso umongameli Ramaphosa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Butholezwe Nyathi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Migrant Workers Association in South Africa.
Ayi, mina ngokubona kwami sisimbona ngathi kutshengisela lokhu kwe-EFF kuphumelele kakhulu ngoba endaweni eziningi nje eDurban, ePretoria, eSandton bekunabantu abaningi kakhulu abakade bebonisa ukusapota lokhu kubizwa yi-EFF. Njalo ngike ngahamba nje lapha e-town ngaphuma futhi eJoburg ngakwe kunye okuyi-town inyana okuncane okubizwa kuthiwa yi-Kempton Park bebevalile ama-business people lapho nabantu nje be-EFF babonakale bematsha lapho ngokuthula. Akuzange kwabe nezigameko ezingako zokuthiwa kumbe kuthiwa abantu kube nodlame. I-holiday lapho e-South Africa mbona ungathi hayi abantu bazozihambela nje ngokuthula ngoba kwabe kungayisela namaphoyisa azama ukuthi enqanda abantu ukuthi benze into abafuna ukuthi bezenze. So sibone ngathi hayi akuzukuba nodlame or anything. I-EFF yenze kahle kakhulu. Yikho lokho esikubonayo lapho e-South Africa ukuthi i-democracy iyasebenza ngoba abantu bayavunyelwa ukuthi beze bazi express bebonise mabe ngasuthi sikungezinto ezithile qhubekele phambili bengene estrateni kungela mpolisa o isocha elichaya umuntu ngoba abantu bebonisa bedemonstrate ngokuthula so yikho sekubonileyo la eSouth Africa
singathi lokhu kuyaphathisa yini izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha ukuthi izikhalazo zeEFF lazo zingalungiswa ukuzalungela abeZimbabwe njalo nxa sesikhangela ke singathi yireaction ngesingisi kahulumende lebandla leANC baluphethe kuhle yini loludaba
ngokubona kwami sisimbona ungathi indaba yokubhikisha kweEFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba iEFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba lapha eSouth Africa abantu abaningi balethemba ukuthi uma le mangelini langa kuzoyenza ukuthi nabanye abakwamanye amabandla begcine bevuma obe accepta ukuthi indaba yokuhamba indaba engaqondana nobani nobani ngelinye ilanga ama-South Africans kungatholakala ukuthi nawo ayahamba aye kwamanye amazwe i-ANC iphendulile yona inikeze i-press statement yathi yona umkhankaso lo okubhikisha kwe-EFF akuzange kwabe yimpumelela mna ukubona kwami mbona ngathi hayi asiqiniso lokho wonke ama-ruling party vele analeyo ndlela yokudila nokuthi ma kuyikuthi i-opposition ifuna ukwenza something bayaphumela phandle bethi hayi akuzange kwabe yimpumelela kukanti abantu balendlebe balamehlo bayazibonela
ubona kusenzakala kulandela ukubhikisha lokho
mbona ungathi ukubhikisha lokho kusazoqhubeka sisi ngoba i-EFF uthe yona inhloso yayo yikuthi ifuna umongameli we-ANC futhi engumongameli welizwe uCyril Ramaphosa ehle esikhundleni so ke as long as uCyril engayehlanga esikhundleni i-EFF uthe yona isazoqhubeka futhi ibhikishe ngoba lokho ngokuqala so okunye okungenzeka ukuthi i-EFF izothola amavoti amaningi kukhetho oluzayo ngo-2024 ngoba abantu abaningi lapha eSouth Africa babona ungathi i-ANC ayenzi kahle nendaba lezi ze-electricity ze-load shedding la khona lokho okwenzakeleyo ukuthi indaba yasePhalaPhala lokuthi abantu bangathi bayamsupporta uCyril labo abadla naye so hayi bona ungathi ukuqala kwezinto lokho okuzoyenza ukuthi kube nokulwa kakhulu ngeze politics noma nje lapha belwa democratically bengalwi physically njengathi eZimbabwe
lo ke ngumnumzana abutholezo enyathi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Migrant Workers Association in South Africa obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eJohannesburg kwele Zimbabwe kwake kwaba lokutshengisela okufanayo izisebenzi zingayi emsebenzini nge-stairway ngesikhathi umuyi umnumzana Morgan Tswangirai esakhokhela ibandla le-MTC kodwa ngokuya kwesikhathi amabandla aphikisayo agoqa umsila engasatshengiseli ngoba esesaba amapholisa asebenzisa ucuku ukuvimba ukutshengisela. Umsakazo kamabonakude osakaza ukwele Qatar oweAl Jazeera uthi umfanekiso ohlobo lwedocumentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuliviki ngolwesine ebusuku ngehola lechumi 10 PM. Lumsakazo uthi uhlelo lolu luthinta iziphathamandla zikahulumende ezisebenzisa laba osomabhizimusi abakhohlakeleyo ekutshontsheni inotho yelizwe egoqela igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Umsakazo e-Al Jazeera ubikwa wamisa ukwethula lumfanekiso ngemva kokukhonona kweziphathamandla zikahulumende weZANU PF ezibikwa zathi azivumelane lokusemfanekisweni lo. Omunye obikwa ekuhlelo lolu ngumfundisi uProphet Angel obikwa eveza imfihlo yokuthi uMnangagwa uyemukela imali yesibambiso kodwa esithi yizipho nxa usomabhizimusi waphetheya efuna ukusungula ibhizimusi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Esikukhangelele ukuthi kuzavezwa izenzo zenkohlakalo yilabo abasezikhundleni ezabo somabhizinisi lezikahulumende ukuthi bebela njani ilizwe, bajontshela njani ilizwe, ngayiphi indlela, njalo basebenza labo bani. Kudala phela kukhulunywa ngokuthi kuyebiwa phezulu le kule nkohlakalo kuyatshontshwa kule corruption, kodwa belandula labo abaphezulu. Ngakho ke nxa ubufakazi buzavela ku-Al Jazeera esikhangelela ukuthi buvezwe, kuzancedise kuthini kulwiswe inkohlakalo, ngoba phela kayisezukuphikeka, izabe sisegcekeni. Esingakukhangelela njalo yikuthi kuvezwe kahle amabizo abo bonke labo abathintekayo ukuze abantu beZimbabwe babe bazi.
Ifilimu lencube kwakumele yethulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa iAl Jazeera yayidlulisela phambili ngoba sizwa kuthiwa kwaba lokukhonona kwabanye kuhulumende weZANU-PF. Ngokubona kwakho, babekhala ngani kahle kahle, njalo kuyini okungaba sokutshintshile?
Esakuzwa kakhulu bekukhuluma yokuthi babe sesaba ukuthi kungavezwa inkohlakalo ngalesi sikhathi amacembu aphikisayo azakhankasa ngalobo bufakazi beveze ebantwini ukuthi laba ababusayo losomabhizinisi abasebenza nabo bale nkohlakalo badiliza ilizwe nge-corruption. Yikho abakwesaba kakhulu. Angiboni ukuthi Al Jazeera ingakulungisa khona lokho, kumele ikhiphe khona lokho elakho, kanti besabani abasezihlalweni? Nxa ungenzanga lutho, awulacala, akulalutho olwenzileyo. Nxa ulecala, ikulecala. Ngakho ke iAl Jazeera kangiboni ukuthi kukhona edinga ukuthi kulungise kulokho abakhala ngakho. Kumele nje iqhubeke ikhiphe lokho eyakutholayo, ikuvezele umhlaba wonke.
Ubonabo abazaphathwa yile filimu, abazavezwa ukuthi yibo abatshontsha imali yeZimbabwe, abatshontsha inotho kaZulu, ikakhulu abakuhulumende, singabona bexotshwa umsebenzi yini? Kuyini okuza kwenzakala?
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption, bale nkohlakalo, baza kwenziwani? Kuza ngokuthi bagqoke liphi ibhatshi lezepolitiki, inqabe kuZANU-PF kuza ngokuthi bakuyiphi faction, kanjalo. Awubotshwa nje ngokuya ngokomthetho elizweni. Siyafisa ukuthi kube njalo, kodwa akakwenzeki kanjalo. Silethemba ukuthi ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission izasukumela lobo bufakazi, lezo zinsolo zokuthi kukhona abebayo abale nkohlakalo, ibabophe without fear or favor or prejudice, njengoba iconstitution isitsho kanjalo. Yikho esikukhangeleleyo. Kodwa ke nxa singakhangela ngendlela okusetshenzwe ngayo le emuva, amathuba okuthi babotshwe labo abazabe betholakale belo kwenza okuthile nge-corruption mancane kakhulu. Kodwa ke lanxa bengabotshwa kusengenziwa lokho okuthiwa i-catch and release, babotshwe babuye bakhitshwe futhi kuthiwa akula bufakazi. Ngakho ke sisezabona sekusenzeka ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ayakuthembisi ukuthi kukhona okungenziwa ngemva kwalokho, ngaphandle kokuthi bayangeke nje, akukho okunye okungenziwa kubo, ikakhulu beseqenjini elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 lowesilisa oyedwa ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana kulokho kukhona phezu kwalolu daba. Lesi sikhumbuzo senziwe izolo etsholotsho emzini kankosazana Patricia Dlamini olengcwaba lalaba bantu emkhonyeni line etsholotsho North. Abantu abafa kulesi sihluku esenzakala mhlazi ku-16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 kade bekhunjulwa izolo kulesi sikhumbuzo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esetsholotsho.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo weGugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust leibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamachumi amabili lowesilisa oyedwa abadujulwa bathiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka 1983 uthi ucela umongameli Emerson Tambo Mnangagwa azokhulumisana labo ngokubulawa kwabantu laba.
President, sicela udubo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezimazi mendeke. Uma kusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu. Sivuzana imibuzo asiphendule asitshele imbangela lento ayenza la.
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye owabulawelwa unina loyise yenake uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mnambona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabamandebele njalo bazele amadistant. Idistant mina babedinga mina ngileli lisotsha ngisemsebenzini 23 Mfendi Battalion emtoku. Yimi oqala iami ibattalion yakudala yahlanganisa amaamu omathathu izandla izipra iRhodesia front kodwa ngapha kwakudingwa mina but gata ngimangalele nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibheji likaZulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe engabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthuliseke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale kodwa ukuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle ikuthi ngabe uhulumende uyadeclare holiday kwakho memorial hall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into yenzakalayo imbi wonke umuntu owayenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngeGugurawundi.
Into emfuna ukuyiletha ukuthi vele khona okokuqala udaba lolulizwa abadala luyakhulunywa emanyuzipepheni luyakhulunywa kumaredio ukuthi izinduna zihlangene lo-head of state zikhuluma ngodaba lweGugurawundi. Sokwaphuma amaphepha amanye athile encane engazayo luwabonelile. Kodwa mina ngumbono wami ngilesifiso sokuthi ngabe kwathi kwakhiwa lolu gwalo kulama views enu phakathi kwalolu gwalo ukuthi lina lithini ngoba lapha kulabantu abaningi abalimeleyo ngento le. Kodwa kulamuntu even oseCholocho oyedwa osekwabuza into yethu emaweteleni edrobheni lami yabe ngikhona kuyena leyo mhlangano. Kodwa into enizalithembisa yona angiboni ukuthi kule nduna ezalichiya egcekeni ngoba lesi yise-defining moment.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube ilunga lezipra veterans trust uthi sebelogwalo olukhuluma ngabadlula kikho ngesikhathi sombhuqazi weGugurawundi.
Nxa obaba bebehlala bebengakazi basikhumbule angazi ukuthi bekuyimbangela ngoba sisilwa sasindawoni kutheni kanti. Ngithanda ukucela ukuthi zinduna zakithi liphakamisele ifle lithi lapho elihlangana khona likhulume ngelanga lethu labomama leli sicelayo ukuthi kube yi-public holiday nyaka wonke mhlaka 16 March.
Inkonzo yesikhumbuzo sabomama labobaba ababulawa mhlaka 16 Mbimbitho ingenwe zimuli ezasinda kumbhuqazwe inkokheli zomdabu inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu amabandla okholo lezombusazwe. Iningi lithi likhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngalo isiga lesi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngeGugurawundi kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseCholocho North ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance azathola imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. ibandla lezanu-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa 1 billion Zimbabwe dollars kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phose ingxenye yebhiliyoni 449 million dollars. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafaka amaphepha ukudinga ukuncintisa kubandla lezanu-PF abayisilinganiso phose sokulikhulu ekhulwini 99% babe namaphepha ayamukelweyo. Isikhulumeli salelibandla umnumzana Chris Mutswangwa uthi ilanga lokhetho selizaziswa kumalanga amalutshwana alandelayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nani basakazi ve studio 7 ayisiyazizwa indaba abalaleli bayakhuluma sokungani iBulawayo yiyo yodengela amanzi eZimbabwe yonke kathi singathi uyakhangela indawo zeMashonaland kebe kuthiwa kule cholera ngapi ngapi icholera yona le idalwe ngamanzi. Ungabuza umuntu oseHarare kathi uyakutshela ukuthi bale 3 weeks bengela amanzi bengela amagetsi but abantu beMRP sebesenza ungani kuthiwa eBulawayo yikho kodongela amanzi khambena nini kuhle lokhu kutshona liroba abantu lithi yeke abavoteli MRP bengavoteli MRP yonke into iyalunga likhuluma amanga nje. Ubuhle bakhona yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi yonke ibanjwe iZANU-PF vele likhuluma amanga. That's why libona abantu vele bengalilandeli. Ayabuya ama-elections sizolibuza kwampana koBulawayo selimsweleni ukhansila kodwa libhizi likhuluma nge-TCCC. Yekelani ukukhuluma nge-TCCC liyekele ukukhuluma ngani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi yiyo yodwa engela amagetsi. EZimbabwe ungazi uye-follows bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. Uhambe uye eHarare bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. Uye eMaswingo bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. But lina selisenza ungani kuthiwa ye iBulawayo yiyo yodwa efile uye eHarare kungcolile yikho kule cholera kathesi iBulawayo ingela ikholera yona le alisoze lithola abantu ezilo ngikhuluma nge-TCCC. Abantu beZimbabwe into abayifunayo ukukhipha iZANU-PF liphuzile vele ukukhuluma nge-TCCC into okumele ibe yazi. That's why libona uChamisa uthe efika koBulawayo noma adengalandanga abantu but kusukume abantu abaningi kakhulu abantu ngenxathi bebefuna ukuyambona ngoba bayamthanda njalo bayabona ukuthi kumele khiphe iZANU-PF. So lina into eliyikhulumayo lidlala ngesikhathi khampena nini nje likhampene libandla le lihlukane lebandla le-TCCC.
Kustudio 7, Studio 7 linjani lonke basakazi bethu abahlelisethuleli indaba ezimnandi ukulibingelela ingikade ngacina ukulibingelela.
Mahlabe Zulu, sanibonani balaleli kungena basakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwana elikhulu njengenhlala yenza esigabeni sakosiwo kwelaseplumtree uKhanyani Ncube. Ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje laphana endabeni kaMnangagwa nokuvakatshela isonto leli laseKhezi. Kuthiwa khona ufike wabanika imali wabanika nemotonyana ezimbili bakithi last ube busy njalo futhi kunikwa izinduna iimoto and so forth. Laba bantu badlala ugame umacashelana. Into abafanele bayenze bona ukuthi bathuthukise ilizwe laseZimbabwe kuko konke becreate amathuba emsebenzi and so forth. Kunalo mdlalo lo fenja lohlala abahamba bewudlala lapha benika abantu izimali lezimoto and so forth. Umdlalo lo mase behlule kile kuphatha izwe kabasarende kube ipastize abanikeze omunye umuntu azame naye kubonakala ukuthi uzophuma nani. Angibonge sihlobo zenkosi amen kuleyo ndawo.
Amagumba amane omhlaba njani kuphila lonke kusikide 7. Ngikhuluma njengomzali ngikhathazekile ngendlela uhulumente ophethe ngayo amatisha. Ukhomisa ukungazwela abatwa bethu ngoba ngawe yazwela abatwa bethu ngamatisha aholi smile ngoba amatisha ayiwa wonke muntu udlula phambi ezandleni zikatisha. So labo bona ababusayo asibe kuthele umnotho kibo badlule badlula phasi kwatisha. So uticha mna yamangala ukuthi ugovernment ulwane lamatisha ngoba thina njengabazali ayi ukusiphethe kabi kakhulu ngoba mayenganika amatisha kutsho le mfundo yabatawethu kayikho ababo bayakwazi ukuthi bafunda ngaphandle yikho bengalandaba leyo ukuthi beholisa amatisha bebancinga ukuthi befundise bekhululekile. Anyakhala kakhulu ehulumente yakithi bona bayanikana izimali bona banika nezimali imali eziningi amayusa kodwa amatisha beyalo kubanika lubona ukuthi hayi igovernment yakithi bakithi asizameni ukuvota sizikhulukhiphe igovernment le hayi igovernment le hayi ubi lapho ndayilazwelo
linjani Studio 7 linjani labasakazi linjani. Hayi okhuluma ngivungwenya ngithe Botswana lapha ngithi lapha ngiyadubeka eBotswana ngiyadubeka manje sengicabanga ukubuyela ekhaya manje angilamali vele angina mali ukuthi ngibele ekhaya shwa hey lapho ebusona siyadubeka mana sikuni asiyiboni imali so ngithi laba abafuna abafana sibili abafuna basaba abafana sikuthi abagarden boy lokukini yard hayi ngakwanisa vele ngisemncane vele am 21 years bathezi vele hayi ngasebenza sibili sisanini cela inzizi shwa
kunjani basakazi lani balalela hayi siyazibongile indaba siyazizwa indaba zeqiniso ezingakhethi hlangothi indaba ezikhuluma hayi ibandla lezami obadala bami selidiniwa lihlale phansi kawundi hlalani phansi selidiniwe kuyeni lokhu ukuthi phambili ngezami ukuthi abantu abavotele izano vele engcolileyo ebulala abantu angikwazi ukuthi abantu bakini echurothi bakuphatha njani khona ngapho ma bekukhanyele ngezano yakho le yawona abantu yabulala abantu usizi ma usithi phambili ngezano sizobuhlungu ma utshumayele izibandla lezano thina emakhaya lapha silamanzi siyadubeka amanzi kule sakithi isibhorane endaweni yasesilwane sithwele nzima kuyafa akula sizo esilutholayo vele sihambe indawo ende kakhulu siyadinga amanzi inkomo khona ngikhulume siyadubeka kakhulu ogawula ba siyamangala wona umgwaqo silawo ufile umgwaqo babuya bethi bayalungisa betshontsha imali ngababona besithi bayalungisa umgwaqo kule mali abayitshontsha ogawula yikho kuphela abaphila ngakho hayi siyabonga
Salibonani ku Studio 7 okhuluma uJay Moyo. Ngajabuli audio le mayengafundi. Siyacela kini basekeli bezan PF elithumnanga kuyenza into ezwayo. Imtshele phela lungise lemgwaqo phela. Uma usuqathanisa imgwaqo yaseZimbabwe neSouth Africa leBotswana kulomahluko. Angazi ukuthi wayilina lingelanhloni likhulumela kabanzi kangaka. Tshintshanini phela le president yenu liyenza ukubonakalayo. Bheka umgwaqo osuka bobulawayo senkaya ukuthunjana akula mgwaqo hayi hayi bantu come on man
Studio 7 bomthimina awu bantu izano nasi sisixhasela kakhulu bakithi kwenye indawo ngamaplana angalunganga hayi nomshitshisi uza abantu nje asingayituphi kakhulu sithule sithi zisho ingcabele ebhokisini lonke ngilinxusa kanjalo bakithi nalapho enkaya siyimele mpela ukuthi mayibuya seyingcabele ebhokisini asoze siyekele noma futhi linale ingalihloni lihluphana layo ngithi thulani lithi zingathi lingizanu kade asezizanu ngaphakathi ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu sibingelela abalaleli bomsakazo siyabonga kakhulu ma i-CCC la isiqalile ukukhankasa ikhethe labantu ukuthi abantu bezikhethele abantu babo ngezigaba besiya ku-election hayi ngiyabonga kakhulu kodwa vele ke ma uyabumele i-CCC kulula lokuthi ukhankasele iparty ukuthi uwine ngoba vele ziningi izinto ongabathembisa zona abantu abangawethemba khepha-ke abantu bezana ukuthi noma besibezwa bathi bafuna ukuvotelwa obelief gawule ukuthi bona ma bekhankasa bawukhankasa bethi bafuna ukwenzelana abantu bakithi iminyaka engaka besehluleka beyizanu p f behlulwa ukonga imali izimbabwe sesele mali edlula amazwe wonke e-afrika isaqathaniswa labo-britain o-british pound bayona yonke le nto beyizanu bengakhuzani bengatshelani ukuthi hayi bafowethu siphatheni kanje ilizwe siphatheni kanje abantu so namhlanje ubelief gawulo basithethi bona bafuna sibavotelele ukuthi bafuna beqale kuphi le mali ingasingazolothi yashonaphi imali yayikhona eyayithiwe ngosmith kuze kuye manje izanu p f ayikho la into zasitshela yona kusukisela kwi-government yakhona kungumgabe sokungumnakagwa ezilonke izanu ayikho into abangayenzi baze bethatha izinduni ukuthi kuthiwa aziyokhankasela abantu ziphiwele zomoto lezo akula mntu lengqondo ongavotela izanu ngoba vela ayikho into ezanu ezatshintsha kuleya lizwe from pet to west i-CCC ma umntu we-CCC ethi ngizogubha idamu lenzile amanzi kumele umvume ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe imadlana encane uzoyonge eze kwazi ukuyaligubha lelo damu ngoba kuyakuyinto entsha into endala ngoba into ojalusa kugqoka iimbatata zakudala esokuthi ma uhamba ngazo uyahlatshwa langamef kuthiwe buyela futhi uyolandazona kahleni izanu p f abantu bezanu ke simele kancane abasimele kancane i-CCC ayizame ngendlela zonke ukuthi bengavumi ukhetho lurigwe ukwenzela ukuthi ukukhanya kube khona kulelo lizwe amazimbabweni akhathele kade sehle sinyuke emazweni ayikho impilo yabo ngaphandle kuthi bevusa ilizwe labo siyabonga kukhuluma ngosidumbu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp
ngapha eStudio 7. Lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.